Lokhu kwaphelayo imigoqo yokuya kwamanye amazwe eyayibekwe ngesikhathi se-COVID-19, iningi likaZulu seliphuma elizweni ngobuningi lisiya kweleBhilitane besiyasebenza njengabasekeli babongi ama-Nurse Aids. Amakolitshi afundisa izifundo zakhona ahlawulisa amadola eMelika angamakhulu amathathu lengxenye, i-$350. Abahlaziya ezomnotho bathi ukuphuma kwabantu ngokuningi kweleZimbabwe kubuyisela emuva intuthuko yelizwe. Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi wezomnotho njalo efundisa ngezomnotho ekolijini leNational University of Science and Technology, INUST, uthi abantu nxa bedinga imisebenzi bayabe befuna inzuzo ukuba banelise ukugcina imuli zabo.
Ezingakutsho mayelana lokukhuphula isimo somnotho ukuze wenze abantu bahlale kungabi lokuyamanga entweni eyodwa esingayikhomba sithi kungenziwa lokhu kuyavuka. Iminingi imizamo eyenziwa nguhulumende kathesi ezama ukuthi ilungise isimo somnotho kusukela kwezezimali, i-monetary policy. Iholo labantu lokhu limi ndawonye, kwaba le ndlela yokuthi uhulumende nje akhuphule iholo labantu. Mhlawumbe abantu bangama ukuthiya imisebenzi.
Umnumzana Thulani Mlambo, umongi, uthi uhulumende kathuthukise impilo yezisebenzi zakhe ukuze abantu bengayidinga amadlelo kwamanye amazwe.
Kuba yisebenzi kahulumende kathesi kulukhuni kakhulu ngoba sehluleka ukunakekela imuli zethu. Ungakhangela kudala umuntu wayesithi nxa esebenza anelise ukuthenga indlu, ufundise la kufuna khona. Kathesi konke lokhu nje akukho. Yiyo nje lawo ama push factors asenza sibone kungcono ukuya phetsheya.
Osakhulayo ofunda ekolitshini leNUST, umnumzana Malvin Msipha, uthi ukuswelakala kwemisebenzi lapha yikho osokubaxotsha ukuthi baye kwamanye amazwe.
Sinanzelela ukuthi siyafunda kuyabe kumnandi, ufundela into oyithandayo, kodwa i-reality yempilo ibuya after siqedile, ngoba umsebenzi awutholi. Uphinde ucabange ukuthi imali esebenza kufizi iningi, abazali lawo bayabe sebekhangelele kuwe. Ama-youth amaningi asebaleka esiyathuthukisa amanye amazwe ngama-skills abawafunde lapha. I-economy yethu ayisoze ilunge masinya nxa kunje.
Unkosikazi Sanele Nyoni, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi iningi labantu selifundela ukuba ngabongi ukuthi bayesebenza emazweni lapha abayabe bethola imali engcono.
Okukhona lapha kithi ukuthi omunye lomunye udonsela ingubo kwakhe. Singananzele lapha abantu abathola khona umsebenzi ubiza lezi hlobo zibe ziningi. Singakhangela i-nursing kumbe i-nurse aid, abantu abaningi sebefundela ukuthi baye emazweni ukuze imuli zabo ziphile ngcono, ngoba besenelisa ukuthi baphume bayesebenza kwamanye amazwe njengakubo UK. Ngokunjalo angiboni kuyinto embi, ngoba umkhonomi welizwe lethu ufile kakhulu kukhatshana ukuthi kulunge.
Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende usikhwixa mfundo Paul Mavima yehlule ngoba engadobhi ucingo lwakhe. Kodwa ekhuluma lephephandaba leChronicle uchaze ukuba uhulumende uzahlangana lenhlanganiso ekhangelane lokuxoxisana ngeholo e-National Joint Negotiation Council kukhulunywa ngokuthuthukisa iholo lezisebenzi zakhe. Wengeze ngokuthi uhulumende uzimisele ngokuthuthukisa iholo lezisebenzi zakhe. Umeya wakoBulawayo, umnumzana Solomon Mguni, esipha umbiko wokugqiba umnyaka ka-2022 uchaze ukuba iBulawayo leHarare lilamanani aphezulu abantu abacitsha umlilo, ama-firefighters abachiye umsebenzi besiya ngaphandle kwelizwe. Wachaza ukuba ngenyanga eyodwa kulabantu abalitshumi lanye abachiya umsebenzi. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, ngingubathabile Masuku.